abantu labo batho njalo bathi kuvalwa abantu amehlo yadanisa ngamazala ngoba eqinisweni lonke masikhangela asike sithina abantu babekezele babone ukuthi kuyini okwenziwayo ngawona lowo msebenzi osiqalwa nguhulumende ukuthi ujezise labo abatholakala bephatheka kulu daba lolu lwendaba zegold sekusimagla igold lokuokukhulunywayo okuphumayo ngokunjalo asithini thina sike sibekezeleni ngesiboneni ukuthi kuyini okuzakwenzakala sinikeni labo abacubungulayo abalandelelayo udaba lolu asebenikwe wona leyo mlando ngohulumende ukuthi badingisise bagcwayisise lokunoku kwenziwa emzamo esiyenziwe ukuthi kubande impahla zanabo zabona abatholakala bephatheka kulolu daba ngokunjalo-ke ngiyakwazi abantu abasela ukubekezela abalakho njalo ukubekezela kwabo sokwakadlika mhlawumbe banezizathu zabo ebakubonile emuva obunye kodwa okokathe asikhangeleni khonaokho kukhona sibonile ukuthi uhulumende uzalibamba njani lolu daba.
Inkinga ekhona lapha gawule ukuthi uhulumende waqala waphika wathi hhayi akulanto enjalo ifilimu le ngeyamanga sebesithi ye hhayi sizajezisa laba abaphatheka kwikho yikho abantu sebethola kunzima ukuthi bakholwe kuphi.
Ye okukhona yukuthi uhulumende kwakungabanye abantu bathize ama-individuals njalo ababezigonela umbono wabo hathi uhulumende i-position eclear kahulumende yilethwa usomlomo kahulumende ongumama uminister womonica mtanga lo mick mangwane yibo baletha imibiko eqondileyo ngokuthi udaba lolu lumi njani ngoba umonica mtanga uyabe sekhuluma into udaba abalwethule osokunqunywe icabinet yikho kumele kukhangele hhayi abamile abanye ababezivelela emahosweni ebhawa ababezikhulumela imibono yabo bekhuluma into zabo ezithekileyo kumbe bekhuluma into ezizisa abanye abauzulu ubuhlungu
othintwayo kumbe okhulunywayo kakhulu ngu-Hubert Angel lo onguye okhanya ezithi ungu-ambassador at large ukhombela umongameli welizwe laye uzafrizelwa yini ama-assets u-Angel wakhona kanye lo mongameli nangakho
akula muntu okukhona yikuthi upresident wa-aponta u-Hubert Angel kulithi nguye njalo ngokuthi okum-aponta wakho umongameli uyezamthathela inyathelo njalo lokuthi lakhe mthathela inyathelo kunjalo ukuthi omqoshi umsebenzi kodwa lapha kusuke kuqoshe umsebenzi kuphela kodwa kulokhu kuyayisiswa nokudaleka kwamacala endaba zenkohlakalo zimeze ezikhona kube sekushithi ngokunapho sokumele abantu laba bathathele ama-assets abo phinde bethathele sibezele ama-assets abo phinde njalo babotshwe yikho okuqakathekile kumele kwenzakale kibo nangendlela uhulumende sekuhlele ngayo
lapho ubona umongameli Mnangagwa ezaphuma emsulwa kudaba lolo
uvele abantu baningi abantu abasebenzisibizo likamongameli nxa besonsa besithi umongameli kunje umongameli engadli lutho umongameli ungcoliswa umuntu wonke esebenzisa ibizo lakhe abanye bayenze izinto mangalisa njengosizo umuntu esithi uyabhadalisa umuntu kuthi ayebona umongameli okubona ngabe kokuthi uyawuhambisa umuntu kumongameli umongameli uyabengakwazi ukuthi kuhle konke uyabengakwazi lutho ngakhonokho kumbe lokuthi bahambe besiya ntshontsha besenza besebenzisa ibizo lakho kakwazi